kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuzibandlela 2024 ngokifutube. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-CCC aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo.
Ayindaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamela ngabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kufule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Job Sikhala ebhekane lecala lokutshotshozela uDlakela. Lele milika lithi lizanika eleZimbabwe izigidi ezedlula $200 million zamadola emelika, 208 million United States dollars, yokulwisana nokumemetheka kwegciwane le-HIV. Idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo. Idaleleli lithi kulecala elifanayo elaphanyekwa ngamalunga e-CCC kungakho-ke kumele beme kancane ngoba lolu luphanyekwe ngumnumzana Ian Makone owayengumeya weHarare labanye luzahlolisiswa ngemfanelo lalo. Igqwetha elimela uJabangu umnumzana Nqobile Sithole uchazisa ngokwenzakale emthethwandaba namuhla.
Ayindaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamela ngabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kufule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibheyi nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle asuke endlini akhe siyemakhothi siyakhuluma iindaba zakhe. Angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongo.
Yindaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lezi elokhu engazani athoniswa ungalathoniswa kuhamba njani?
Lathi sikwazi ukuthi sikubonayo nje ukuthi kuhlukumezwa ke kukababa uSikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni zelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni nje ebezisenzakala. So sibona ngalo uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele uSikhala phinde amthulise ethusele njalo labantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma.
Kujoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengeniswe entilongweni kodwa bengathoniswa amacala?
Alokhu akulalele ibandla lethu kangako lokhu sikhala ngumkhokheli ebandleni lethu. Abantu abamele bacubungulwe ngurhulumende weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe iminja
ye nxa sesikhangela njalo kulenye icala kade likhona lamhlanje elamakansila axotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu ngathini?
Kuthiwa khona bazabizwa-ke ngamasamanisi emalangeni alandelayo. Konke lokhu yikudileya okwenziwa ngalo mthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalimelo kodwa lona alikalokhuzwa alikarulwa kwabele judgment ukuthi-ke kuhamba njani kuthoni ikhothi ithini ngakho kulokhu kudileywa kodwa abantu be-affecti-ke ngoba sikhuluma so kunezakhamizi ezingenamakhansela azimelelayo emawadini azenxa ukuthi babizwa baxotshwa ama-by-elections ayakuyenziwa. So kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansili emadaleni ephalamenti.
Ye nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho?
Sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.
Lesi isikhulume sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi hathi umnumzana Nqobile Sithole igqwetha likamnumzana Sengezo Cabangu. Ake sizwe ke umnumzana Sithole exoxa ngodaba lolu.
Namhlanje singenile enkantolo emini udaba lo liyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenze ukuthi lufake eceleni ukuthi kulolunye udaba olofayilwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla udaba lonolo alukaphezulu ngesilungu njalo ngamabala omthetho ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayile amasamanisi, bathe befayile amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikureyizile khonokho, ngakho sivumelene njengamagqwetha ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo, akulamuntu oluzileyo. Amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Xa usithi amasamanisi baba sithole uJohn njalo abe kuqondiswe kubani?
O-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications khonokho, ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya-ke sebesebenzisa i-agent process yona leya kade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayeqalisa bayegedisa khonokhana babeqalise kungamasamanisi.
Umnumzana Nqobile Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Jabangu sixoxe laye eseHarare. Izizalwane zeMelika namhla zinanza usuku lweMartin Luther King Jr. kule mikhosi etshiyeneyo eqhutshwayo. Abanye baqhuba inhlelo zokuphathisa njengendlela yokutshengisa inhlonipho kumoyi owalwela amalungelo kaZulu. UMongameli Joseph Biden usePhiladelphia ukuyaphathisa kwenye inhlanganiso esiza uZulu. Uze sizwe ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC khonapha eMelika.
Lilanga okuselebrethwa ngalo uMartin Luther King owayeyinkokheli e-civil rights movement eyiyona eyalwela inkululeko yabantu abansundu ukuthi bakwazi ukuvota labo lapha e-America ngama-1960s. Sambona uMartin Luther King ekhokhela umhlambi wabantu besuka eSelma bawoka baze bazofika e-Washington DC okuyona okuthiwa yi-Million Man March, lapho uMartin Luther King adresa khona abantu wakhuluma i-famous speech yakhe leyana ethi I have a dream.
Ukunanzwa kwaleli langa kungaba kuyinto eqakathekiswa ngabansundu kuphela na lapha eMelika?
Ya, ngeke ngithi lilanga eliqakathekiswa ngabantu abamsundu kuphela, ngoba even abantu besimame labo ababencindezelwa kudala bengavunyelwa ukuvota, labo abantu abalwalisa ukuthi bathole ilungelo labo lokuvota. So labo bakhangelela ilanga leli njengelanga lenkululeko. So lilanga eliqakathekile kakhulu kuma-civil rights akhangelane lezinto eziningi, not just amalungelo okuvota abantu abansundu, but indlela nje umphakathi ophatha ngakhona izizalwane zalapha. So ilanga lika-Martin Luther King lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Ngesengingathi ma ukhangela akekho even umongameli oyi-1 e-America olelanga okuthiwa ngelakhe elibizwa ngegama lakhe.
Kuyini esingakufunda empilweni kamoye uMartin Luther King okukhulu?
Yeah, I think mina okuqakatheke kakhulu engikubonayo ukuthi wayengumuntu okhaliphileyo kakhulu, njalo engumuntu owayecaca ekuchumayeleni, not just enkonzweni echumayela ngevangeli, but umuntu owayekhuluma efundisa abantu ngamalungelo abo, le ndlela abangafunda ngayo ukuzilwela ukuthi bathole leyo nkululeko.
Lo ngumnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC besixoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7.
Abantu kwele melika na mtanje bakuna ngaleke e Iowa lapho balungisela khona ukhetho lwa Republicans olokudinga ozamela ibandla leli kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ngolwezi. Okwamanje wayengumongameli umnumzana Jacobson, wayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhanya encikilana lonkosikazi Nikki Haley ikanye lo DeSantis weFlorida. Asizwe umnumzana Rafael Mthombeni oseTexas exoxa ngodaba lolu.
Into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina, uyawina uTrump lapha e-Iowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Uthoni khonapho ucace baba Mthombeni.
Bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho-ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bengumhlanhlandlela bazakwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley kambe bona indaba elokho ebephakathi khonapho.
Angazi ukuthi bakhumbulani, engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka kusiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi uhambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala, kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo leli ele-insurrection elika January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba nzima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzakala ukuthola phakathi nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawona lo mnyaka.
Ye, masikhangela-ke baba Mthombeni, indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe othakazelela ezombusazwe. Sixoxe laye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singahangeni kusigaba esilandelayo silesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi seliwise indizamtshina yakwale Russia ethola imitshina emkhulu encedisa ukuhlasela lelo lizwe. Ele Russia lithule zwi ngodaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abe-Associated Press babika ukuthi kuqhubekela phambili ukutshengisela kwabantu kule Israel besithi kumele kukhululwe abathunjwa iHamas nyakenye. Wezempilakahle omele isigodlo seMelika eHarare unkosikazi Elaine French uthi eleZimbabwe lonyaka lizanikwa imali edlula izigidi ezingamakhulu amabili 208 million United States dollars phansi kohlelo lwePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEPFAR yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Sixoxe ngodaba lolu lesikhuthamfundo uSolwayo Ngwenya osebenza MP Hospital lapha okhuluma ezimele.
Xa iMelika ingapha ilizwe lakithi imali engako kuphefa program, lokhu kunganceda kakhulu elizweni lakithi ukuvikela umkhuhlane lo we-HIV le-AIDS lokugcina impilo zabantu ukuthi abantu baphile kahle. Yinto engayemukeleka ebantwini nxa bengezwa ukuthi kuzabuya imali enjalo. Uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu njalo iminyaka yonke le edlulileyo soluncede abantu abaningi. Kathesi kukhanya abantu abaningi abafika i-1.2 million bangani bathatha ama-ARVs. Yikho ngenxa uhlelo lolu lusiya phambili kusho ukuthi abantu bazaqhubekela phambili benqediswa ukuthi bazuze ama ARVs abo ngesikhathi. Lo umkhuhlane we-HIV lo HIV lo wawusumemetheke kakhulu emazweni abantu abansundu. Yikho ke ama programs nje anjengabo PEFA la anceda kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ube ngenani uye phansi.
Singathi uma nxa ukhangele baba Ngwenya, bona zani uhlelo lunje lunceda abantu abanjani, njalo nxa ujalo ukukhangela kulabo abagulayo luyabasiza kanganani?
Unceda ke lo program le ebantwini abathi babe betestiwe batholakala ukuthi bale gcikwane leli le-HIV, ukuthi baqalisiswe ama-ARVs lokuthi babe bebuya ku-review bekhangelwa viral load labo CD4 count. Yikho ke kuyanceda lokupheni omama ama-ARVs ukuthi abantwana bengazalwa belawo lo umkhuhlane. Yikho ke hayi le program iprogram enkulu sibili empilweni zabantu abaningi elizweni lakithi. Iprogram ke iyanceda kakhulu ngoba nxa abantu bengaba positive bengaswela ama-ARVs, uyatholakala ukuthi udala ungakabi lama-ARVs abantu babe shesha bajone lapha emhlabeni. Yikho ke iprogram le iyanceda kakhulu ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka siya phambili, abantu bephile impilo kahle enhle ngokunatha ama-ARVs leyenelisa ukuthi bathole lengane zabo ezingala mkhuhlane igcikwane leli. Yikho ke hayi iprogram iyanceda kakhulu.
Khona vele baba Ngwenya, umkhuhlane we-AIDS kambe lokhu usakhona ukuthi lokhu umemetheka kanye le-HIV leyo lokhu imemetheka yini? Kumbe lapha nje songani sokungcono?
Hayi, kathesi umkhuhlane we-AIDS HIV lo usungcono ngendawo ukuthi abantu sebengani bayawazi nje, i-awareness sikhona. Kuqala abantu babesala bethi umkhuhlane lo awukho, yikho babona abanye abantu bethatha ama-ARVs kumbe abanye bephelelwa zimpilo zabo. Yikho usungani ungaphansi kakhulu, njalo i-program lezi ezinje ezinjengabo PEFA ziyancedisa ngoba umuntu nxa esefakwe emaphilizini kuyayenza ukuthi umkhuhlane ungamemetheki nxa behlangana emacansini. Kodwa sokulaba ontanga laba abanye abancane abantu sebengani badelela imkhuhlane lo, yibo abantu asebengani batholakala umuntu ebuya esegula esibhedlela, khona ebanjwa ngalokhu engeniswa esibhedlela evele esegula okuserious kungasaphi isikhathi sokuthi bathole ama-ARVs. Yikho ke umkhuhlane lo kubontanga siyaxwayisa ukuthi bawunanzelele bengaze bawudelela. Igciwane lele ele-HIV litholakala umuntu nxa ehlangane emacansini lalowo omunye oyabe elawo bengazange bagqoka i-protection. Yikho ke kuyaxwayisa ukuthi abantu bengakahlangani lomunye umuntu kumele bahambe beyethestwa bebeyazi ukuthi batheste babonakale inyanga sibili ukuthi hayi bonke bobabili abala mkhuhlane lowo. Nxa kuwukuthi omunye ulawo umkhuhlane abatreatwe njalo bengeniswe kuprogram zenezi zabo PEFA bephiwe ama-ARVs. Umkhuhlane lo nxa umuntu enatha ama-ARVs o-viral load laba baba phansi ukuthi bayancedisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ebantwini. Yikho uthola ukuthi iprogram ezinjengabo PEFA sezanceda kakhulu abantwini abansundu ukuthi abanye lala nxa behamba belala bengagqokanga bengavikelanga ukugqoka amakhondomu, uthole ukuthi khona njengokuthi i-viral load yabi phansi, omunye wabo ke ebengasawutholi lo umkhuhlane.
Yiziphi indlela abantu okumele bazivikele ngazo ukwenzela ukuthi bengabuthaphi umkhuhlane lo kumbe ngethi igciwane le-HIV?
Yikho ke nxa ama-partners ke la esetestiwe seyazakala ke kumbe umuntu abekwazi ukuthi angaze wahamba elala lo muntu angazange akwazi lokuthi umuntu uhlangane laye ebusuku selala laye engagqokanga i-protection, lokho ke yikho okwenzayo ukuthi abantu bewunompole umkhuhlane kumbe sebenathile sebedakiwe bengasakwazi into abayenzayo.
Uspita Mfundo Solayo Ngwenya usebenza Empilo Hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Soke isikhathi sabalaleli.
Ngibingelelayo ngumasithela. Namhlanje ngithanda ukubingelela abazalwane bami. Ngizaqala ngabafundisi bami engikhonza labo e-Oliveni. ngaqala ngodamdamu ngithi unjani mfundisi khona ngaphi umakhaya ubuya nini usiphathele ezimnandi ngivinyelele ubaba kaLevi ngivinyelele uNdlovu ohlale 26 ngivinyelele ubaba kaTumelo bese ngivinyelela ubaba kaThabisile ngivinyelele ubaba kaMhlengi ngivinyelele uShaba ngivinyelele uMbonisi ngivinyelele uNoleji ngivinyelele uDelight ngithi bafundisi bami ngiyalithanda kakhulu bese ngivinyelele izalukazi zami engeke ngizikhohlwe uGogo Mahlangu uAnti Mazikhali umama kaSuku uMankatha ngiyabonga kakhulu
sakubona kunjani sakubona kanjani ngizwele pa ku group ye VOA Ndebele News kuthiwa abantu abaposte nqabe funa ukubingelela isihloko zami ngiyathanda ukubingelela isihloko zami zonke zakobhede bonke abakobhede labakomoyo labakondlovu lapho kuzalwa khona ubabami ogogo bami abazali ubaba labantu abami abakudongane abantwana bami bakudongane mina ngumabhebhi ibizo lami mabhebhi ngivelelwa kugwele esikhombingo emadeweni kofayako
salibonani ngibingelela umndeni wami komhlanga emateme lapha ngibingelela ngise-South Africa ubaba umhlanga umama umagumede ifemili yami kobaba omncane sabrenda ngibingelela bonke nje emateme elayini laphana kukhuphuka village yini ukhiwa umntakamhlanga
salibonani studio 7 linjani basakazi bethu esilithandayo sibingelele bonke abasakazi bethu abantu Ezra Jesus Banda uDungameli Nkomo uDabola sibingelele ku-Anastasia siyalithanda lonke sicela inkosi ligcine ngibingelele ekhaya entaba zinduna emabuthweni line ngibingelele umama Maduke ngibingelele ihlobo zami ese-UK ngibingelele ihlobo zami ese-Russia ngibingelele ihlobo zami ese-South Africa ngithanda lonke
salibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 libingelelwa uMandlovu emanama ngicela ukubingelela okwakuqala ngithanda ukubingelela umama wami kanye nabazukulu bakhe yena engunane labazukulu bakhe abagotela uRifilwe Ndlovu Shepherd Ndlovu Clarity Ndlovu Dignity Ndlovu Pindile Ndlovu Kelta Ndlovu Thabo Ndlovu Lindokuhle Ndlovu bonke nabazukulu bakhe lapho bese ngizobingelela njalo umnewethu Nqabutho Ndlovu lenkosikazi yami ngithi Sidudla mafehlefehla ngeke ngafa ngakukhohlwa sithanda sami esingumangwenya hhayi ngiyakuthanda nkosikazi yami ngawukhetha phakathi kwabo bonke awonke amalubo omhlaba ngikhethe wena ngithi khuluza ukhokhobe nguyakhela umuzi wami uzube lesinyayi nkosikazi wami bese ngizobingelela abangilaleleyo ngalesi sikhathi abasemagumbini wonke amanomhlaba abangaziyo ngithi hhayi ngithemba singenile eminyakeni omutsha ngithi yephi yephi nyeki ngilonke kodwa hhayi bengikucela ma singangeni sidonsa amasaka esiwafile ngo-2023 asiwachiyeni ku-2023 singenele emgodla engelazi ukuthi sizoyifila izinto ezinhle kuphela ezika-2024 yancenga yini yalwane lezimbabwe
salibonani obingelelayo ngujanje kukhomane likaba umzatsazaca ngibingelele laphana uNgameli Nkomo nabalaleli linjani nonke umzatsa lo okhulumayo oyenza i-comment
ninjani basakazi bakastudio 7 nangu Sithandazile Dube uyabulisa lana e-South Africa engihlala khona e-Johannesburg ngithi sabona Juliet Dlamini ongumngane wami lama-members onke e-MRP Berea branch ngithi ngithwakazi khaxa kini nonke ngisuke kwele-South Africa ngiphume ngingene isipinge ngithi njani dadewethu Ntongo Mrs Thole kanye nemali ngiphume lapho echipinge ngiyekobulawa yephumula nokuthi ngisabona Owen Ncube unjani mngane wami ngisuke kobulawayo ndibhekise eBotswana ngithi sabona Nhlanhla Masumbika kanye noela Dube ngiphumekele eBotswana ngihambe e-America ngithi njani Thembi Sisthembi uMrs Khumalo ngiyabonga kakhulu msakazi wabingela bonke laba abantu uNkulunkulu alibusise
siyabonga kakhulu lihlale lingena phela kuhlelo lolu
Kwezemidlalo iqembu leSenegal lamdlali inqobe eleGambia 3-0 emdlalweni weAFCON kwele Ivory Coast. Okwamanje iCameroon incikelana leGambia ekhokhela 1-0. Kusenjalo imidlalo yomncintiswano weAfrican Nations Cup eqale ngomgqibelo kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kulelo lizwe. Kusasa amehlo wonke akhangelele amaqembu eningizimu yeAfrika lapho iBafana Bafana ekwele South Africa ezadibana leqembu leMali kumdlalo wabo wakuqala, kuthi ke iNamibia Brave Warriors incikelana leTunisia, kubika uEzra Chisa Sibanda.
Izolo kube lezimanga kulimdlalo ngoba amaqembu amakhulu kwezenguqu abekhalelwe ukunqoba kalula ele-Egypt, Nigeria leGhana ehlulekile ukunqoba emdlalweni yawo yakuqala. Ele-Nigeria lenze 1-1 lele-Equatorial Guinea. Ele-Egypt lihlohlelwe nguMohamed Salah ngombekwa umdlalo usufika emaphethelweni kwaba yi-2-2. Le-Mozambique kanti-ke i-Black Stars yakweleGhana ilahlelwe phansi ngele-Cape Verde 2-1. Bakhulume ngemidlalo le elandelayo abaningi bathi iBafana Bafana izenza izimanga kusasa. Owota Mpofu uthi iqembu leMzansi liqinisaka.
Yona wathi manje udlalisa abafana abancane kakhulu, kodwa imixile the experience nyana akufana ngoba sinse kuma-qualifiers abe baphefoma umuntu enje ukuthi aphefome kahle uzwane kazalophesitas.
UChris Zulu uvumelana nalo Mpofu esithi lizadlala ngamandla iqembu labafana bafana.
Ngibona ingathi iBafana Bafana ngenza kahle kugemu yayo nje sithi le yokuqala namhlanje izoyidlala kusasa neMali. Sibonile izolo abantu bedliwe izimali bethi Ghana iyawina, hayi kodwa yadliwa kabuhlungu.
Munyarazi Mombe ohlala enketa kobulawayo uthi uhamba leNigeria.
Iya, ngikhangele iAFCON ledlalwayo, but manje iproblem ukuthi ilizwe lamaliko phakathi kwe-AFCON. Kungasenani sengisupportele iNigeria. But unfortunately amatimu amakhulu adliwa, so angazi umbiza wini iNigeria, umbiza thatha i-trophy. So ngizabe ngiyikhangele ngiyisupportela mina Nigeria.
Umele kuhle kasela yena uthi ukuqotshwa kweqembu leGhana lokulahla kwemiklomelo eyenziwe ngeledibhide leNigeria kwenziwe ukudelela kwamazwe amakhulu kwezenguqu.
Ukulahla kwazo amapoints kutho ukuthi ngokubona kwami ngibona ngathi zisuke zadelela la amathimu ngesizathu sokuthi bona bazibona belezinga eliphezulu lama-players abo adlala phesheya emaningi. Basebezitshela ukuthi basebeyeyisa-ke la amathimu la amanye amancane ukuthi wona ala ama-players amaningi kakhulu adlala phesheya.
Abanye badliwe imali esebekayo akade bephethele iGibhithe. Uzipho Zenkosi Samba ohlala emganwini ukhala
ezimathoyo. Izolo mina ngifanele i-Egypt ukuthi mina ngeGhana ukuthi mina namhlanje sengidla imali engango-200 US. So next time ngizenzenini bantu ababhethayo ibhethe kahle ibhethe nanzenile ningadileni ingafanele amabhethe namathimu amakhulu ifanele namathimu amancane ngazi kona ukuthi mina imali eningi ifanele kunjalo.
Umqondisi wokuthuthukisa ezenguqu amathelendi uBrian Moyo upha imbono yakhe ngemidlalo ye-AFCON encoma kakhulu ele Mozambique.
Badlale kuhle kakhulu, sifisa ukuthi bangalahla ithemba. Siyathakazelela imidlalo ye-AFCON, siyayilandela, siyayibukela e-Afrika kwe-Latin, ngathi emdlalweni webhola nje jikelele. Hhayi, kuya ngokuthi uzilungiselele okungakanani. Linxa lezilungiselele kuhle labadlali abatshengisela umfutho, hhayi liyathola imiklomela. Akulaza ukuthi sidlala laboGhana kumbe sidlala labo-Egypt.
Namhla ngo-10 ebusuku kudlala i-Angola le-Algeria emdlalweni wazo wokuqala. Ngimele Sido Semen, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kulaletok namhla sixoxa ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube. Kodwa lingakhohlwa phela ukuthi lingene kulive talk kusikhatshana esilandelayo. Lilale.